siyabonga jahalezansi Chris Gande lichona njani emakhaya hikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangana nalo umongameli Robert Mugabe eHarare esithi uzedinga ulwazi kumgabe. Umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai uhlangana labantu abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central. Inhlanganiso ye-European Union ithi izakhangelisisa udaba lwezijeziso zikamongameli Robert Mugabe kumalanga alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangane lomongameli Robert Mugabe eHarare namhla bekhulumisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ulungu uthe ubezedinga njalo lolwazi kanye lokuhlakanipha kumongameli Mugabe. Ekufikeni kwakhe eHarare International Airport, umnumzana Lungu wamukelwe ngumsekeli kaMugabe umnumzana Emerson Mnangagwa.
U-president wethu ebandla le-MDC babukhatrayi useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlanganele odubu.
Uxolo ngalokho, kunjalo nje umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlangane labantu abadilizelwe imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central wabapha uncedo lokudla, ingubo, amatendelo kunye. Ekhuluma labantu laba eNyambuzi Village eMbire, umnumzana Tsvangirai uthe uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo labo kumele bephathise. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MTCT, unkosazana Tabitha Khumalo.
U-president wethu ebandla le-MDC babukhatrayi useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlanganele odubo lwamanzi ezikhukhula. Akwenzeleyo khonokho yikuthi njengoba siyabona ukuthi uhulumende we-ZANU-PF yena akalandaba labantu njalo bengazilungiselelanga ukuthi leli zulu elibuyayo lizaba lomona, njalo bengabhanganga le mali eceleni ukuthi balungiselele lokho. Njengebandla le-MDC, president ubone kuqakathekile ukuthi ayezame ukuthi ayephathisa laba bantu, ngoba kakusincedi ukuthi sibe lokhu sikhala khonokho imbijana lapho esiyitholayo uyazama ukuthi ayefika khona ukwenza ukuthi siphathise lanxa kungazongiphathisa isikhathi eside. So yikho sokuzamayo ukuthi sincedise izalwane zaseZimbabwe, ngoba izani yona ngokwayo kayilani ndaba nomuntu walapha ekhaya, baleni ndaba lokuthi babe ngabahuquluzi amasela oke bentshontsha izimali okumele siphathise izulu.
Wona unganani umonakalo obangelwe lizulu lelo?
Umonakalo wangikhona omkhulu kakhulu, ngoba singakhangela kwezenhlalakahle laba bantu nalapho kokulala kabasela, abanye izigulane, abanye banomkhuhlane wengculaza osekusitshiwo ukuthi iningi labo bazakwehluleka ukuthi banelise ukuthi bayethola amapilisi abo. Sonke siyazi ukuthi umuntu onengculaza angehluleka ukuthi ayethole amapilisi ngezikhathi omele athole ngazo, uyenza lokho kuthiwa uyadefaulta, okuzatsho ukuthi iningi labo ukuthi babuyele kukhosi le kade belayo iyabe ingasasebenzi. Njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela lapha uhulumende waseZimbabwe akanakwanelisa ukuthi abantshintshe laba bantu bangene ku-second line treatment, ngoba bavele kabanamali yokuthi bathenge lawo maphilisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Sixoxela eseGweru. Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukukhangelisisa izibopho zawo zezijeziso zenotho owazifakela umongameli Robert Mugabe, umkakhe unkosikazi Grace kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe emhlanganweni ozaba khona phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Abazi ngokwenzakalayo kumanyano we-European Union bathi amalunga alumanyano angamachumi amabili la 92, 28, ehlukene ngembono phezu kwezijeziso lezi okuhle kwabangwa ngamandla ngokukhethwa kukamongameli Mugabe ukuba ngumgcinisihlalo we-African Union. Umcabango we-AU wokukhipha lezi zijeziso usolwa kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa abezanu-PF bona bathi bezivele zingekho emthethweni lezi zijeziso, ngalokho kumele zesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ixhuku labasekeli bebandla leZANU-PF eHarare namhla lenze ubudlwangudlwangu kwaze kwamiswa ukuphawulwa kohlelo lokwakha amabhizimusi okwenziwa ngosomabhizimusi bakwele China. Abasekeli beZANU-PF laba bathembise ukuchaya amakhansila lezisebenzi zikamansipala weHarare ebezikhokhelwa ngusiba lukhulu waleli dolobho umnumzana Tendai Mahachi nxa lumkhosi ungaqhubeka kungelamphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo obekhangelelwe ukuba ngumhlonitshwa kodwa ongasenelisanga ukuba khona. Abasekeli beZANU-PF laba bebekhokhelwa ngukhansila othiwa ngumnumzana Martin Matinyanya. I-Studio 7 ibuze umsekeli kameya umnumzana Thomas Muzuva ukuthi uMatinyanya uzajeziswa na ngodaba lobudlwangudlwangu lolu, kodwa uMuzuva uthe lokhu kuzabonwa libandla leZANU-PF. Izakhiwo ezifuna ukwakhiwa yinkampani ye-Consortia International zivalisa imisika yamaflimaketi, amabhanga, isitolo lezinye izakhiwo embare. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lokhansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo othi abasekeli beZANU-PF laba bebesethesa ikhansili icala lokukhankasela usekelo.
Into ekhona ikuthi uminista uChombo bekufanele namhlanje abuya yenze i-ground breaking ceremony abefanele yenzwe empahare. Kulamaflati ayakhwayo khona ngale, kulama-China afakafaka imali, so afuna ukuba lokho besaka ongathi njengama-shops ukwenzela ukuthi khona abantu bathole lapho abangathenga khona bengayanga kathana. Uminista kasakwanisanga ukuthi khona abuye, ucele sekambeka selizwe somewhere emhlanganeni wakhe wayehle ukubuya. So abantu bempahare bakathi umuntu kade befuna ukumchaya ngumeya, nguye kade bemfuna angafuni omunye umuntu, bathi kusa khona uyakampena. So asiqalisa ukuya nabantu ba okokuthi ucule sivele sokwehlula konke.
Manje amapholisa akabizwanga?
Amapholisa angaze abe khona, angaze abe yengekho, kuyafana nokuthi sisavele abakho ngoba vele uyakwazisa ukuchaya ubulawe bekhona, kabayenzi lutho, abakwanisi ukwenza lutho ngoba i-lawlessness leyi esiyenzakala ikuthi khona lamapholisa ngasela power, akusela ezilutho ubani, amapholisa abekhona sibili, but ngakuukuthi khona wena uchayiwe nguwo ungaboshwa. So kufuze uzilimukele wena ngokwakho ukuthi khona lapha fuze ngizibalekele kumbe ngilijeke into evele ngingahlangani lazo.
Manje sekuthiwa kuzenziwani, kuzaqhubekela phambili na?
Akusaqhubekeli phambili ngoba umu-investor kumele evele se-worried ukuthi khona kathi mina ngaba lokho ngifake imali eningi kangaka xa into zimi kanje, so ngiyagcina sengilahlekelwa imali yami. So sithe khona thina hhayi u-Dr. Mahatch ahambe ayokhuluma naye emtshela ukuthi khona hhayi i-ground breaking ceremony asayenzi, saqhubekele phambili sakha sizayenzi i-official opening kuphela xa seqedile. So akazame ukuthi amconfuse ngoba laba bantu bayizithuda kakakwazi le nto abayenzayo. Fanele sawukwake kwenzakala khonoko u-Brigades efuna ukubalungisela ama-flats empare laphana ukuthi babe nama-flats amahle arayithi during itime kameya Masunda. Bayenza khonoko u-Brigades wadathi ngani kwenye indawo esingakwazi ukuthi sincedisa abantu, kade siyancedisa abantu ezwarasekwa bayakha bayaphambili. So laba abantu laba bempare laba badlala i-politics buthaka.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations, ikakhulu sikhangela i-final ekhona ngesonto phakathi kweGhana le-Ivory Coast. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Okwamanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Melika umnumzana Barack Obama uthi akumelanga ilizwe lakhe ligijimele ukungenela kundaba eziningi-ningi eziphatha amazwe omhlaba. Embikweni awethule namhlanje, umongameli Obama uthe indlela okumele iphathe izandluphe zamazwe omhlaba okugoqela ukulisana lamalwe cacha wesimoslem ayedlulisa amalawulo awe-ISIS kanye lokufuthelana phakathi kwelizwe lakhe lamazwe afana laboRussia, i-Ukraine kanye le-China. Iqembu labahlamuki besishiya etilivikwa selilungiselela ukuthatha intambo zombuso kwele Yemen ngombiko othi selichithe idale lephalamende njalo selibumba idale elizaphatha intambo zombuso. Embikweni ethulwe emsakazweni kamabonakude, ibutho leHouthi leli lithi lizabumba njalo idale leNational Council elizathatha isikhundla sedale lephalamende elilamalunga edlula alikholo la machumi amahlanu 551. Kulezi dumbu ezingamachumi ayisithupha lanye ezifunyanwe sezonakele kakubi endaweni ebitshiselwa izidumbu edolobheni le-Acapulco kwele-Mexico lamhlanje. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi kazikabi kwazi ukuthi izidumbu lezi zingaba ngezabantu ababulawayo kumbe ngabe muli ezazicele ukutshiselwa izihlobo endaweni le eseyavalwayo. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Yenjini yendizamchina yakwele TransAsia ewe yachayeka kwele Taiwan ngolwesithathu yabulala abantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ibikwa yehluleke ukusukumisa lendizamchina ngesiqubu okumele isukume ngaso. Lokho kuphume embikweni wabacubungula imbangela yalingozi. Iziphathamandla zohlangothi lokuhamba kwendizamchina e-Taiwan Aviation Safety Council zitshele umhlangano wentathelizindaba ukuthi amazwi omtshayeli okugcina aveza sobala ukuthi indizamchina le iqalise ukuba lodubo kungakedluli umzuzu isukumile egcekeni lendizamchina. Sibuyele ngasekhaya siye kontutho ziyathunqa. Ikhansili yakobulawayo lamhla ihlanganela bathengisa impahla ezichiyeneyo kuleli dolobho amavendors behluza udaba lokunanzwa kwamalungelo abo kanye lokuthi labo abathengisa ngokungekho emthethweni bengaqhuba njani umsebenzi wabo besalindele ukuthi ikhansili ibanike indawo zokuthengisela. Lokho kulandela isiqondiso sikamphathi ntambo bona ngokwabiwa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kumele besuswe esitaladeni emadolobheni wonke elizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kunxoxo esiqhubelo kansila Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kuli kansila obe kulo mhlangano.
Esikhulethe asosiyeshini ezikhiya kayibuye ngathi ebantwini emadokthini azasizila ethawuni ngoba bonke abantu abanezikhalazo bangaphi bakithi abalamali ye-transport o-transport at 24 emadokthini sethu. Njalo izikhiya izitsho ukuthi khona bona into abayifunayo kuyini sibancedise thina njengama-councillors. Bakuvumile bathe khona hayi bebengananzeleli ukuthi bayenza iphutha kuthi ukuthi sebezabuya kithi ngoba silawo sifile especially amamaketi amavendors kangene emamaketi. So imaketi iyodwa nje ayila muntu emalokithini. Kuphinda babuye ngathi bezokhuluma namavendors emalokithini bengasikizeli ngaphi ethawuni ngoba most of the vendors asilawo ama-5 rand okugada.
Kodwa litheni ngokuthiwa ngumphathi ntambo omnumzana Chombo ukuthi kumele basuswe ezitaladini?
Hayi, ezitaladini sithe khona la kuhlupha ngani? Kuhlupha ngokuthi khona nanti yabona ukuthi inyeni yabo vele kasibo bakubulawayo bafika ngabo-12 njalo akula ma-toilet balabantwana. Abantwana babayisula khapha ngabagezilezandla kuzaba nekholeka outbreak wobulawayo. Bafikela ngale koshasha, uyabona koshasha erenkini, yikho sithe khona nakababuye ngale emalokithini bengasaphelela ngaphi ayithawuni ngoba ethawuni ngakula zambuzi bangenela ngaphi bangenela egangeni yiko benisa around ithole kuzithi ihlambu lekhalitsha libona lapha uthi alidomba kule nkalakatha ayingekezayo umuntu kwampani.
Ye, ngezinye indlela akula muntu othengisayo ozaxotshwa ezitaladini?
Hayi, akula muntu othengisayo ozaxotshwa ezitaladini ngoba kasisela indasini bazamphisa njalo inenisafundiswa ngamatomatisi. Into ekhona yokuthi ukuhlanzeka bathole ini ukuhlanzeka kwenza ukuthi umuntu laye azize siba netshintshi lokuthi ayithenga lokhu awuthengisayo ayikho ukuthi ehlale engcolile engalapho azageza khona izandla nxa esevele esambuzini. Ukuthi laba abakhona kathesi bazithengisela nje kave ulamvumo kababhadali ngapha bazihlalela lapho abafuna khona ngo-12 o'clock babuyela lapho abahlala khona.
Lo ngukansila Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kukansili yakobulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindo yacina ngesonto lapho iqembu leGhana elizanqikilana khona lele Ivory Coast kufinal. IGhana yenelise ukungena kufinali izolo ngemva kokubhaxabula i-Equatorial Guinea nge-3-0 emdlalweni opheleso kulodlakela. Abasekeli be-Equatorial Guinea bechaya njalo bejikijela abasekeli be-Ivory Coast. Sixhume incwethi kwezemidlalo u-Ezra Chisaspanda wasola kakhulu udlakela lwayizolo.
Lokhana kusiyangisile kakhulu, kuyangise i-Africa, kuyangise ibhora, kuyangise kakhulu lelizwe lwakhona kuthiwa i-Equatorial Guinea. Ungakhohlwa phela ntongo ukuthi i-Equatorial Guinea ithethe limdlalo emva kokubana-ke iMorocco yesaba ukuthi amaqembu e-Africa azodlalela kwele Morocco esithi yesaba i-Ebola. Ngakho sokucelwa-ke i-Equatorial Guinea njengelizwe eliceliweyo bekumele ukuthi bakwazi ukuthi baziphathe njani uze bangayangisi imidlalo idlale kakahle. Into abayenzile imbi kakhulu iyanyanyisa ukuthi ama-supporters eGhana bewajijila. Siyakwazi emabhoreni kuyafiwa, ibhora ngumdlalo awumelanga ukuthi abantu babulalane. Kodwa lokhana kwenzekala izolo nje kulebuye lenhlanhla enkulu ukuthi-ke abantwana-ke akusela mntu olimileyo waseGhana, kodwa into imbi kakhulu.
Singabona yini ele Equatorial Guinea lijeziswa zinhlanganiso ezikhangelane lezenguqu?
kakhulu isijezi siyeze sikhulu isijezi sokungenzakala ukuthi bahlatshwe sibili iminyaka emihlanu bengavunyelwa ukuthi badlale ngoba kubhaliwe emthethweni yasekhavu le ndawana zonke ukuthi-ke kungavele kwenzakala into enje ikakhulu violence kwi-international game enjiyana kumele ukuthi kuthweke ilizwe langikhona liyabhana.
Bula Sangoma, ubona izalankomoni phakathi kweGhana le-Ivory Coast ku-final?
I-final ileke ngathi abantu baningi yathi beyikhulekela ukuthi yenzakale phakathi kweGhana leqembu lile le-Ivory Coast. Iqembu le-Ivory Coast labadlala-ke abaxotisileyo sebedlala emidlalo emikhulu kanjengeyabo Yaya Toure. Laba-ke suke lesikhathi eside ingazange inqobe-ke i-Nations Cup. Ngakho-ke kuyangisa ukuthi ilizwe labadlali-ke abazibhola ngale ndlela ingazange ithathe-ke inkezo yase-Africa. Sokukhalele ukuthi izadonsa ngamandla. Ungakhohlwa ukuthi umqeqeshi wayo lwana eqeqeshe iZambia eminyakeni lana kembili eyadlulayo emithathu. Nguyanqoba yile Zambia kathi zinese qeqesha leli qembu ke le Ivory Coast sikhangelele ukuthi lizanqobela eGhana. EleGhana leqinile abantwana ka-Abed Phele laba bababili ke uJordan layilo badlala kakhulu kodwa ke hayi ngibona ngathi Ivory Coast izanqoba iqembu leGhana.
Ezra Chiso Spanda yingcwethi kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo. Siyabonga Chisa sixoxela yeke kobulawayo. Sokuyile siyasikhathi sokubala incwadi zenu elisithumela zona balaleli ku-email kumbe ku-WhatsApp kanye la ku-Facebook. Siphethele evela kunagugu namhlanje yena othi siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa ukwenzakala kwelakithi. Bakithi siyaphela ngama-road accidents. Imigwaqo kayikho, silomgwaqo osuka ePlumtree usiya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima. Imoto zigijima one day amathaya akusela. Siyadubeka bakithi. Ngiyabonga ngonagugu lowo lathi siyabonga nagugu. Enye incwadi yile evela kumlaleli othi ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7 igama ngoPetros Nyoni. Basakazi ngithanda ukubonga umsebenzi eliwenzayo. Sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi, ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton eBambanani ePentagon. Hayi ke siyabonga. Uyaqhubeka lapho uthi eAlpha eFilabusi ngithanda ngilithanda lonke. Ngithi phambili ngohlelo. Ngiyabonga msakazi. Hayi ke lati siyabonga Petros Nyoni. Qhubekani lisithumela incwadi zenu khonapha balaleli libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo endaweni zenu. Waza Friday sesilugqiba ke uhlelo lamhlanje ngeWaza Friday lapho silomasigandi uThobane Khabazela insizwa edabuka emaphisa ekheziphela. Uthobane leqembu lakhe le amacwane amahle bethu leidlalade elitsha elithi emaphisa. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Thobane Khabazela uzelwe eBalagwe emaphisa ngo-1990. Ngo-2005, impilo yamthatha yamuthi qithi konongoma eMzantsi Afrika lapha cina esisaziwa njengentshantshu kwezomculo lokugida. Ngemva kwesikhathi eside cula lamanye amaqembu, ngo-2014 usungule elakhe elamachwane amahle lona eselikhiphe idlalade elitsha elithi emaphisa. UKhabazela uthi ukucula umasikhandi isipho asithola kugogo wakhe esasemncane.
Mina ngikhule nogogo kahle ukuthi ugogo wami uMaxaba ozala ubaba ube sithungela nje lamabheshu unyana la amasaka la esenzela wona bengigida kakhulu mina ingoma efana noNtondo leminyama umpalanya nampalanya ingoma eyiningi nje lezo sikhule ngazo thina ngoba sakhula ngase ngithi uma ngifika la eGoli ngase ngixhumana nensizwa eyiningi edlala umasikandi ke nami ngase ngithi ngcono ngihambe ngalolu nyawo.
Daladela lakhe litshaleli lengoma ezilitshumi lambili. Ukhona le isibili ethi mama lapho abonga khona unina ngokumundla phansi kwezimo ezinzima. Kule kube yona etusizi uthi ukhumbula abafo wabo abangasekho emhlabeni. Ukhavazela uthi yena ucula ngakubonayo kanye lakuphuphayo. Uthi sifiso sakhe ukuthi enze iDVD eza kwenza abalandeli beqembu lakhe bangezwa kuphela kodwa baphinde bathole lokudla kwamehlo. Uthi ke lokhu kusemandleni abalandeli bakhe njengoba uxhaso lwabo kuyilo olumupha izandla zokufeza la amaphupho.
Abalandeli bakamaskandi bonke jikelele iAfrika yonke besicela ukuthi nje isupport yenu. Nwathenge njalo amaxhona amahle yebo itola awatholakala kodwa ngicabanga ukuthi nazotholakala nje ubuya kwesikhathi sithenge original ama CD singathukani silandele nje umculo wamasikhalo.
Ukhabazela leqembu lakhe baphuma enkundleni ngale ethi emaphisa lapho athi loba esesicucwiza isiZulu size siphume ngamakhala akayikhohlwanga imvelaphi yakhe.
Maxhona amahle niphuma abafa
yemaphisa le
Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Dlapho.
Yakhoyi kunze emnyama kwayakazi tabazakithi ubhalapho nozamanyoni bahlabeka banomuntu. La inkunzi ephuma igulukutele ehlatini ikhupha amangwegwe takazela abafanyana kwathi yeke sayimela thina leyo masekunjena. Insingize ekhala emagcela kithi emini libalele. Uya kwavuma insizo netshokazi angakithi zathi dala sabona labafana bamaxhwalo begila imfuba yabo nibayekeni manje. Ichuve lihlaza mina abafana balikhandela uzungu busuku nemini bezama ukubamba olofama kade behlulele. Namphumalele ekhezi maphitha sigodini sasebhala. Atifuthi induna mpreta kusanguye umnondi umgwemnyama fuyayo. Phela ngithanda ukhulu kakhulu ngoba phela ngiyabaza abantu zobeza sebebheda sebethi. Ngimzwile sesithi loni. He futhi lava.
Lewa langi.
Yebo ngithi umculo kaMaskanti uThobane Khabazela insizwa edabuka eKhezi leqembu lakhe amaCwane amahle bahlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Yeah, kuyajabulisa ukubona umculo kaMaskandi ukhula kakhulu phakathi kwabafana bekhaya behlabela ikakhulu bese Johannesburg wele South Africa. Thokoza omuhle isikhathi sesidliwe ngomankhoyi paneleke okwalamhlanje olivalelisayo untungamile inkomo libela busuku obuhle.